ngekhaya umkhathi uyehluleka ukuholisa izisebenzi ngesikhathi. So abantu bathe njengoba umkhathi imali engayitholi inyanga ziphelile yaze yadlula sizi kuhafu, ngcono babe bemelele umholo wenyanga ophelileyo bengikhaya. Ingabuye abazaphenduka emsebenzini. Kodwa kule nto ibhonasi futhi yomnyaka ophelileyo ka-2014 abantu lokhu bengayiholi, umkhathi lokhu esehluleka ukuthi ayireize imali yakhona.
Umkhathi lapha uthini ngemali yeholo lakhona kwibhonasi?
Uthi yena imali sokukhanya sokunzima kwi-economy lapha, into sezinzima kunzima ukuthi akwanise ukuthi aqoqe imali aholise izisebenzi ezama-university. Ngoba umbuzo wethu i-1 ukuthi njengobana ama-university la kahulumende, ezinye izisebenzi zikahulumende zikholile, seziphindile futhi ukuhola ngomashi, seziholile amasotha, seholile umashi salary. Thina pho-ke esinye izisebenzi zikahulumende ngoba ama-university bathi ngawabo, waye ngakwanisa ukuthi asikholise njengezinye izisebenzi zakhe. Impendulo kahle iyithole esuthisayo.
Bese likhulume labo bona bathini kodwa okunye?
I-last meeting kade silayo ibe khona nge-Friday which is mhlaka-13. Sibele umhlangano mhlaka-12 and 13 le-Ministry of Higher and Tertiary Education. In particular sibone uDr. Godfrey Gandawa ongu-deputy minister, ngoba uminister ube ngekho, u-permanent secretary asimtholanga, u-director of university education ithiwa ngu-Mrs. Mguta asimtholanga, e-finance uThinamasa asimtholanga, u-permanent secretary futhi we-finance othiwa ngumanongo asimtholanga. So umuntu esikwazisa ukuthi sibe la e-meeting, safika sahlale ofisini asathi asiphumi la ungasitshelanga ukuthi imali yethu iyabe yanini, ngu-Dr. Gandawa. Nguye othe hhayi ugovernment eluzimisele ukulikholisa owathesi imali kalayo usayiqoqa.
So-ke nxa sesikhangela-ke babadube lapha, kukhanya ngazani imali le nxa yalisoze liyithole. Nxa lingasayitholanga-ke lizakwenzani?
Ama-universities uyakwazi ukuthi akavalwa lapho abantu baphamba bahamba kwamanye amazwe besiyadinga umsebenzi, baphenduka ngoba ama-salaries abesekhwezila khwelile abuyela phezulu. So into ezakwenzakala lapha ama-universities veleyo khona azagcine evalile.